akuma ngizisuke lokho esikubona eMozambique ukusenzakala ngoba ngangabe abantu bengasuthisekanga ukuthi ukhetho lufunde ngendlela efaneleyo bayatshengisela bangene emgwaqweni njengalokhu sikubona. Kuyisifundiso, kuyimfundiso njalo kuyinto eqakathekileyo ukuthi abaholi be-Afrika bakufunde khona lokho nabamazwe amanye ukuthi abantu bafuna ukhetho olukhululekileyo oluzathi nxa selubanjiwe imphumela yalo iveze lokho okuthandwa ngabantu.
Wena ubona ngani kuyaphetha ngani kulokho okwenzakala eMozambique?
Bazamele bakulungise khona lokhuyana okwenzakalayo ukuthi abantu abaningi kangakanani babatshaya indiva bakusoze kusebenze. Kuzamele benze lokho okuyikho okufunwa ngumthetho weMozambique. Uma ukhetho lungahambanga ngendlela ekhululekileyo kubanjwe ukhetho olukhululekileyo. Uma endaweni yokhetho olukhululekileyo kungabanjwa ngumthetho olukhululekileyo kuyabe kungamukelekanga emthethweni weMozambique, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo ku-SADC, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo ku-African Union, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngakhona ku-United Nations. Ngakho-ke ukhetho olukhululekileyo lwavunyelwana ezigabeni ezihlukahlukeneyo lumele lube seMozambique, lube seZimbabwe, lube se-Afrika yonkana, lube semhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke abantu beMozambique are not demanding, abaceli kabafuni into engekho emthethweni, yinto esemthethweni eMozambique ngokwayo.
Ye, kodwa siyakwasi-SADC ye-African Union abajalanga ukuthi bangenele ncasokuthi bazangena kumbe basezengena.
Angiboni ukuthi bazangena ngaphandle kokuthi nxa kuyabe sokusifa abantu abaningi. Ngakho-ke abantu beMozambique akufanelanga bakhangelele ukuthi kukhona ozavela kwenye indawo ongumsindisi, kumele bazisindise bona. Ilizwe ngelabo, ikusasa ngeyabo, bangahlala linde akula lutho luzabuya. Kumele bayisukumele into abayiqolelwayo, bayasukumele amalungelo abo, bayisukumele i-constitution yabo, bayisukumele imithetho yabo njengabantu beMozambique. Bengakhangelelanga ukuthi ukhona ozavela eZimbabwe, ozavela ku-SADC, ozavela ku-African Union, kumbe ozavela ku-United Nations ozabuya azokwasiza. Akakho, akakho, kasozatholakala onjalo.